yibubhanqa obuphindiweyo lobo, ngoba kusukela kudala siloku sikhuluma bana ukuthi ubana ufakele umongameli wethu ama-sanctions akusizi lutho, akuncedi lutho, ngoba siyambona kaningi xa kule mhlangano uyahamba khona ngale afika ade le mhlangano yankona, pho-ke balokhu befakelani ama-sanctions lawo phezu wakhe. Okuthengisela ukuthi abantu laba vele bona kabafuni ukuthi bona into leyi iqondiswe. So kusegcekeni-ke manje kathesi into ehlala ikhulunywa ukuthi no, abantu laba vele bona injongela yabo ikuthi benze lokana kuthiwa ngesilungu i-regime change. Into abangayifuniyo ngoba umuntu angafuniyo kubela lapha ngumongameli wethu, ngoba sibili sibili nxa siwukhangele ngeqiniso into leyo kumele hambe siphele, nxa bengabantu abafuna ukulungisa ngabe sebekhangele bona silungise njani, siphile njani le Zimbabwe. Kodwa babeloku bekufaka ama-sanctions, ama-sanctions angasebenzi kuye, asebenza kithi thina uZulu ophansi lapha. Yito esikuzwayo ukuhluka kona lokho upresident ngabuzwa yena, ngoba nxa yena kungathiwa kulomhlangano eBrussels uyahamba, kungathiwa kulomhlangano ngaphi uyahamba, so pho bakufakelani khona okwenziwa kabo lokho. Kusho kutshengisa-ke kathesi ukuthi hhayi abantu laba vele bona balenjongo yabo, baya balokulo kwabo abalakho okungelani lo Zulu walapha kwelakithi le Zimbabwe, kodwa-ke okuzonda nje kuphela umongameli wethu.
Kodwa bakhala ngokuthi indaba zamalungelo oluntu lokhu zingalondolozwa njalo zingahlonitshwa kakuhle eZimbabwe, yikho nje izijeziso lezi ziqhubeka kumgabe lo, nkosikazi wakhe.
Uyabona ukuthi nimfowethu asikhulumeni iqiniso eligcweleyo, amalungelo abantu angakhangelwanga lapha kwela kithi iwaphi, ngoba siyakhangela sinazele ukuthi kona kwesi sikhathi sifuna ukwethesa amacala emuntini ongenacala lakhona. IZimbabwe isitshengisele ukubana iyilizwe elifuna ukubana ngabe kuthiwa kona abantu bonke baphila ngokuthula njalo kuhlonishwe umthetho wethu. Pho-ke into abakhala ngayo yiphi kahle kahle, ngoba mina kangisayiqonda ukuthi yiphi.